Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 27 hlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Appears that the outbreak in Zimbabwe was caused by
Kubonakala ukuthi lumkhuhlane wenkukhu eZimbabwe wabangelwa ngamadada abehlala edamu eliseduze lamapulazi afuya inkukhu. Xa kunjalo ke kutsho ukuthi amadada lawo engaphapha aze efike kuleli.
Uhulumende wakwele South Africa. Uhulumende weZimbabwe usemise ukuthengwa kwenkukhu ezivela eSouth Africa. Kulandela ukuqhamuka komkhuhlane obangelwa ligciwane le-H5N8 oqale eZimbabwe kumaviki ambalwa adluleyo.
Baxotshiwe ukuxotshwa ama-students ayemezele ahlala kumain campus eHarare, then kulama-students ahlala eParirenyatwa bonke ba-ejectiwe nasemtoko campus ba-ejectiwe kuma-house of residence.
Kulandela ukutshengisela kwabafundi abafundela ubudokotela e-University of Zimbabwe izolo phezu kokukhwezwa kwembadalo yemfundo, lamhlanje lezi zifundi zivuke sezigxotshiwe ezindlini ebezihlala kizo. Amabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe asungula uhlelo lokukhuthaza abazalwane ukuthi babhalise ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo bavote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane wenkukhu obangelwa ligciwane le-H5N8 oqale eZimbabwe kumaviki ambalwa edluleyo usungenile kwele South Africa. Iziphathamandla zalelo lizwe zona zisola amadada weZimbabwe ngokuzala lo mkhuhlane we-bird flu virus. Ngalokho ke, uhulumende weZimbabwe usethe inkukhu ezivela kwele South Africa zingasathengwa. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwezokulima kwele South Africa luthi lumkhuhlane oqhamuka eplazini elifuya inkukhu esabelweni seMpumalanga le-Free State wabulala inkukhu ezizinkulungwane ezinhlanu. Lokhu kubangele ukuthi kubulawe inkukhu ezizinkulungwane ezingamachumi amabili lane 24,000. Isiphathamandla senhlanganiso yabafuya inkukhu kwele South Africa umnumzana Kevin Lovell uthi lobanje kusenziwa inhlolisiso ejulileyo ngesisusa salomkhuhlane kabathandabuza ukuthi amadada eZimbabwe yiwo azelawo.
It appears that the outbreak in Zimbabwe was caused by
Kubonakala ukuthi lumkhuhlane wenkukhu eZimbabwe wabangelwa ngamadada abehlala edamu eliseduze lamapulazi afuya inkukhu. Xa kunjalo ke kutsho ukuthi amadada lawo engaphapha aze efike kuleli. Yikho okwenza kube nzima ukwenqabela umkhuhlane lo ngoba awuhambi phansi kodwa uyaphapha.
Ngenxa lokhu uhulumende usemise ukuthengiswa kwenkukhu eziphilayo ezitaladeni okuyinto evame ukwenziwa kakhulu emalokishini ahlala iningi lezalwane zeZimbabwe. Iningi ke selisesaba ukudla inyama yenkukhu ngenxa yalo umkhuhlane. Kodwa isiphathamandla sogatsha lwezokulima kwele South Africa unkosikazi Mpho Maja uthi lumkhuhlane obangelwa ligciwane lohlobo lwe-H5N8 awungeni ebantwini.
H5N8 has been confirmed.
Sekube lobufakazi benhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization wokuthi umkhuhlane we-H5N8 awungeke uhlasele abantu. Kodwa ke abafuya inkukhu kufanele bakhathazeke ngoba uyazibulala inkukhu.
Ngesikhathi kuqhamuka lomkhuhlane eZimbabwe emavikini ambalwa edluleyo, iSouth Africa yahle yanqabela ukuthengiswa kwenkukhu lamaqanda okuvela eZimbabwe. IZimbabwe ke layo isithethe amanyathelo afanayo ngemizamo yokuvimba ukuza kwalo mkhuhlane usuqhamuka kwele South Africa. EZimbabwe lomkhuhlane wabangela ukuthi kubulawe inkukhu ezedlula izinkulungwane ezilikhulu 142,000. Unkosikazi Maja uthi sebexwayisa abalimi bonke ukuthi bavalele inkukhu zabo ukuze lo mkhuhlane ungamemetheke.
We are also hoping that there isn't more farms that are affected.
Sithemba ukuthi akusoke kube lamanye amapulazi afuya inkukhu asefinyelelwe yilo umkhuhlane. Okusipha ithemba lokuthi siza kwenelisa ukuqeda lo umkhuhlane. Yebo sisanda ukubamba lo umkhuhlane kodwa silethemba lokuthi awukamemetheki.
Ingcithi zethu kuthatha amalanga amane kusiya kwayisikhombisa ukuthi inkukhu ehlaselwe ileli gciwane iqale ukubonakala iphefumula nzima ukukhala lokufa. Zithi kodwa ikhona eminye imihlobo yamagciwane ebird flu ahlasela abantu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe isisungule uhlelo lokukhuthaza amakholwa emabandleni abo ukuthi abhalise ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Amakholwa esiKristu athi sesifikile isikhathi sokuthi bengagoqi izandla besithi ezombusazwe abazingeni isimo sona siwonakala elizweni. Inkokheli le ibuthene eHarare lamhlanje ukusungula lumkhankaso. Oqoqele umhlangano nguBishop Anselimo Magaya okhokhela inkonzo yeDivine Destiny othe bazasebenzisa amandla abo lapho bechumayela bebonisana ngokuqakatheka kokuthi abazwalane bephatheke kukhetho. Kulandela ukutshengisela kwabafundi abafundela ubudokotela e-University of Zimbabwe izolo phezu kokukhwezwa kwembadalo yemfundo, amapholisa lamhla abophe umgcini isikhwama wekhansili emele abafundi ekolitshini leli umnumzana Ignatius Mukwichi. Ukutshengisela lokhu kubangele ukuxotshwa kwabafundi bonke bogatsha lwabodokotela abangamakhulu ayisithupha ezindlini abahlala kizo. Kodwa amagqwetha alwela amalungelo oluntu kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze isicelo edale le High Court lamuhla esithi abafundi laba kumele bavunyelwe ukubuyela ezindlini zabo. Sikhuluma nje iningi kalilandawo zokuhlala njalo abaningi babikwa befihle amakhanda kwamanye amasonto. Umfundisi Ivan Mawarire ubotshiwe izolo ngemva kokuphatheka ekutshengiseleni kwabafundi laba. Inhlanganiso yezinasu itshone idingela abafundi laba uncedo lwendawo zokuhlala lokudla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Alistair Funye.
Okwenzakaleyo ukuthi izolo after ama-student esexotshiwe kuma-wards of residence siqwalise ukuthi sidinge i-solidarity from abanye bethu esidala ukusebenza labo njengezinaso ngoba ama-student ona lawa emini bengahambanga for i-DH lapho abaza khona ukudla sasusa ukudla of which omunye wabo obothiweyo onguye u-treasurer general we-UZ uyathi distributa ukudla from ebantwini esebenza labo because ama-students ebelambile. Amapholisa acine sicabangela ukuthi idemo lama-students because kucine kube abantu abanjabo even mawarile yibo kade benikwe imali yokufanda idemo kulida ukuthi i-administration ye-UZ icine sithi kube lama-external forces avele outside idemo kade lingasoloku-addressa ama-student concerns. So lingasoloku-addressa ama-student concerns kade lingelo-addressa i-legitimacy yabo Ivan Mawarire ekampani. So yikho okucine kusenza ukuthi umfana lo obotshiweyo ebotshwe.
Abaxotshiweyo laba baxotshiwe bonke yini bengu-600 kumbe bakhona abaseleyo?
Baxotshiwe kuxotshwa ama-students ayemejele ahlala ku-main campus eHarare then kulama-students ahlala eParerenyathwa bonke ba-ejectiwe nasemtoko campus ba-ejectiwe kuma-wards of residence.
Bangaphi sikhuluma kanje?
Aba
abanye bakhona eHarare basazama ukuthi besuze iaccommodation abanye abalaba abale shobo zabo ezingani ziphezulu zikwansi ukubabhukela in different zones but abanye balokhu bekuma streets but ezinaso sina trial ukuthi lati sikonsulta abantu bona abasebenza labo abanika ukudla babe able to accommodate abanye
amagqwetha alwela ilungelo loluntu sehambise udaba lolu emthethwandaba lingaba lesazela ukuthi kuhambe njani
ekathe simelele ukuthi sizwe i-decision eyenzayo leyo but our fear now kulokhu ukuthi abantu abanjabo ivan mawarile basike bangene ecampus so at the end of the day kuyadelegitimiza i-cause that is fighting ama-student so ngani ivan mawarile kade elida ama-protestonala ecampus yesiyunivesithi iyabe isile ndlela yokubalekela indaba yangikhona isitikonkona asoma-students be-ivan mawarile.
Hello ke ngumnomzana Alistair Funye oyinhlanganiso emela abafundi izinaso ubexoxa le studio 7 eseHarare. Kunjalo nje abantu abaningi abethule imbiko yabo ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukukhasi leVOA indebele bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kayenelisi ukufundisa ngemfanelo abafundela ukuba ngodokotela. Abanye abafuthelane lokuhlakanyezwa kwabafundela ubudokotela eCollegeini leUniversity of Zimbabwe abatshengisele bekhonona ngokukhuphulwa kwenhlawulo yezifundo bagoqela uPretty Mhlanga Mbezi, Mzokhona Muzincube loPhilip Rongwe. Abathathu laba bathi uhulumende kumele azame ukunika izifundi lezi imali yemfundo. Lokhu kusekelwe ngudokotela Joshua Sibanda ohlala eJohannesburg kwele South Africa otshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ukufundela ukuba ngudokotela kubiza imali eningi kakhulu abazali abangeke benelisa ukuyihlawula emakolijini.
Abalula nxa kungaba ngumlando kahulumeni ngoba odokotela bafana namasosha nje awelizwe abalulekile kakhulu. So nxa ngabe kukhona indlela zokuthi uhulumende angaba legaselo kumbe ngathi mina angaba lokusiza ekufundiseni odokotela ngibona ngathi kungaba yinto enhle kakhulu okwakuqala. Okwesibili ikuthi nje imfundo kadokotela inde njalo inendleko eziningi ama-laboratory akhona namabhuku akhona nesikhathi nje udokotela alolonga ngazo okokuthi nxa kungaba ngumlandu womzali umzali naye ezihluphekela kungaba nzima empeleni ukuthi benelise ukuthi odokotela bephushe umlando wabo wokufunda.
Ye, kodwa ke nxa kunjengeZimbabwe lapha esibona ukuthi khona uhulumende kala mali pho kumele kwenziweni khonapho?
Ngombono wami Baba Dube, kudala vele odokotela babexhaswa ngathi nje izifundiswa zonke zazixhaswa kwelakithi leZimbabwe. Kodwa ke into ekhona ukuthi ngokuya kwezikhathi kuye kwasekwehla kakhulu umkhakha wezomnotho welizwe okungakuthi kuvele kuzoba nzima kakhulu ukuthi abazali benelise ukuthi behambise abantwana esikolweni ngoba lendleko yakhona ifisi yakhona yabodokotela ivele inkulu. So kuzoba nzima kakhulukazi ukuthi abazali benelise. Ngombono wami kungaba kuyinto kakhulu ukuthi bethole uxhaso kuhulumeni ukwenzela ukuthi njengoba isizwe sesivuka phansi la sivuka khona sivuke phela silempila kahle ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi siye phambili.
Ye, abantu bangabuza bethi uSibande senza izifundo zobudokotela yini wayibhadalelwa mbali njalo imali yasetshenziswayo inengakanani usayikhumbula nje?
Ngiyayikhumbula kodwa ngezikhathi zakhona ngathi nje cishe yayingadlula mhlambe ama-150,000 to 200,000 indleko zakhona. Kodwa ngaleso sikhathi imali yakithi yayisesilesisindo esikhulu. So kunzima ukuthi nxa ungabe usiqathanisa lesikhathi samanje engaqathanise kanjani. Kodwa into ebalulekile ukuthi zikhona izindleko ezidirect ezingathi zihlanganisa isizi bese kuba nendleko zokuhamba umuntu ahamba ajike nendleko zezamabhuku nendleko nje zokuthi umuntu nakaphila efunda endaweni kuyafanele ukuthi ebe le ndlela aphila akhona ukuthi aziphilise ngayo. So indleko azikho kufizi kuphela ziyaye ngathi mina zibe zinkulu zidlule kufizi mhlawumbe kugcine sekuyifizi isimultiply kathathu njengoba umuntu nayiphila nje nendleko esikhona.
Hello ke ngudokotela Joshua Sibanda ubekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abafisa ukuxoxa ngodaba lolu ngenani ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele iAmnesty International lamhla isole kakhulu ukubotshwa kukaPastor Ivan Mawarire izolo ngemva kokubambana labafundi beCollege leUniversity of Zimbabwe ekutshengiseleni besola ukukhwezwa kwembadalo yemfundo kulelo college. Embikweni ewethulela muhla inhlanganiso le ithe ukubotshwa kukaMawarire kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF kawahloniphi amalungelo oluntu. I-Amnesty International ithe njalo uMawarire kumele akhululwe ngokuphangisa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 o'clock kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku-15460 kHz. Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokwenzakala ekolijini leUniversity of Zimbabwe lapho abafundela ukuba ngodokotela abatshengisele khona izolo bekhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yezifundi. Namhlanje bavuka bezithola sebexotshiwe ezindlini abahlala khona. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Akinumi Adesine wakwele Nigeria owakhulela emulini engabayanga abazali besebenza emapulazini okwamnika isifiso sokufunda ngamandla ukukhuphula imuli yakhe. Nguye othole umvuzo walonyaka we-World Food Prize okungumvuzo ofana lowe-Nobel Peace Prize. Okwamanje uAdesina ngumqondisi webhanga le-African Development Bank. Aseqalisile amalungiselelo okuthoniswa kuka-NG Lapseng isinothi sakwele China esetheswa umlando wokufumbathisa abameli bamazwe ehlukeneyo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuze bamsekele kusifiso sakhe sokwakha i-conference center. Kodwa uyalilandula leli cala njalo uhlawuliswe isibambiso se-bail esizigidi ezingamachumi amahlanu $50 million. Ukuguqula kwegama lenkampani yendizamchina i-eZimbabwe okwenzwe kuyona le iviki kungabe kungekho emthethweni kutsho ingcwethi zenotho. Inkampani le ibikwa ithenge indizamchina ezine kunkampani yeMalaysia. Inkampani yeMalaysia le ibikwa isifuna ukumisa ukusetshenziswa kwendizamchina zohlobo lweBoeing 77-200ER ezingumhlobo wenye eyanyamalala labantu abedlula amakhulu amabili kuminyaka emithathu edluleyo. Umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Joram Gumbo walile ukukhuluma leStudio 7 ngalolu daba esithi sikhulume leziphathamandla zalenkampani ezibalisa uSimba Chikore, umkhwenyana kamongameli Robert Mugabe. Imizamo yokukhuluma labo laba yehlule kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So ngokubona kwami ukuthi sokulo muntu othenge eZimbabwe odaba bengingafuna ukuthi basikele ngoba ngeke sithintshe ibizo nxa kuyukuthi iye eZimbabwe are still under government management. ngokwazi kwethu siyakwazi ukuthi bebesinga ama-investors. So kungenzakala kuthile ukuthi sebemtholile i-investor kodwa baye bengasukuthi basihlele ukuthi uhamba kanjani. Indizamtshina zangikhona asazi futhi ukuthi eZimbabwe ethenge indizamtshina kumbe ngoba siyakwazi ukuvela ama-desk amaningi awokuthi angazi ukuthi bayayithola ngaphi imali eyosibasene indizamtshina.
Manje nxa sikhangela ukubana kuguqulwe le bizo sokuthiwa iZimbabwe Airways, labo abade bekweleta likampani banelisa yini ukuthi bathole imali yabo nxa sokuyinkampani nje?
Bayayithola ngoba anto uyakhumbula ukuthi babuthi yangwa uke wakuzama lesifisa ukuthi kube ufuna ukuthula ibizo kodwa awusebenzanga. Bayayithola imali yabo, ngibona njengani imthethwandaba eyabe ingafuni ukuthi utshintshe ibizo nje uyafanele benike inotice yalo bebhadale labo aba those they all bengakatshintshi ibizo.
Lokho kwenzakeleyo kungaphathisa na ukubana linkampani ithole inzuzo i-profit njengoba kade ikhanya vele isile zikweleto eziningi?
Angibona ukuthi iyathola i-profit ngoba lama-desk amaningi kakhulu awuthi umuntu othenge eZimbabwe kathesi uyafuna ukuthi uzathatha isikhathi ukuthi ibuyele njalo ku-profit ngoba kumele babhadale izikweletu zonke abalazi. So angiboni ukuthi i-profit bazayenza, ngathatha nje iminyaka emibili emithathu bengayenzi i-profit. Kuzabe kuthenda njalo ukuthi bayabe behamba kuma-routes up yangkhoda ngoba nxa besiya kumanye ama-routes lawana angela traffic eningi angazi ukuthi imali bazayithola ngapha. Kodwa okuqakathekileyo okumele siwukhumbule ukuthi nxa kukhangelwe eZimbabwe ithemba bese lisilela ku-eZimbabwe. So kumele njalo balungise ibizo ukuthi abantu babe le themba lokuthi eZimbabwe nxa kuye ukuthi iyasukuma ngesikhathi isukuma ngesikhathi akulamba cancellation lokunye okunjalo.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-New York. Kunjalo nje siphinde saxoxa lenye inkampani yeZimbabwe, siphinde saxoxa njalo lenye ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lelo liqiniso ngoba umthetho wona vele uyala ukuthi nxa uhulumende esenza umsebenzi oqondane lamakhampani kahulumende engakwenzi engakhulumanga le-parliament asikwazi ukuthi kuhamba kanjani. So ama-parliamentarians i-committee ebona ngeze-transport ama-opposition parliamentarians kababuze u-minister of transport ukuthi kanti kunjani indaba ama-deals esenziwa ngusimba ama-deals a-involve eZimbabwe i-parliament ingakwazi. Lelo liqiniso, so ophula umthetho lapho.
Kodwa ngendlela eyenzakale ngayo kuyathembisa na ukubana inkampani le ingasuka ebunzimeni kadiku?
Hhayi, uyabona ukuthi nxa kuntshintshwa indlela esetshenzwa ngayo ama-airlines ukuphongupenda nje kuyafana nokuphongauthatha uchova uwupende utshintsha amabizo. Ukupenda indege ufaka ama-colors amatsha ayiso strategic visioning. I-strategic vision ngoba i-route yakhona okubola kwakhona kuvele kukhona phakathi ama-systems eZimbabwe iwade mabi igama lama-colors ngakula msebenzi. So nxa kungaguqulwanga ama-systems indlela abayenza ngayo i-corruption i-debt yakhona $300 million. So lokhu kubhala nje ukudweba amabizo amatsha iZimbabwe Airways ofaka ama-colors amatsha akutsho lutho. Lingathenga indege ezingu-20 mfowethu kodwa nxa ama-system engaluguqukanga engalungiswanga ingakhithanga udlawudlwangu akusezibe lama-profit.
Kukhanya lokhu kuyenzwe ngudlu ngoba nxa sikhuluma lo mphathi ntambo wezokuthwala umnumzana Gumbo uthi yena layikakwazi. Kungakusitshoni lo?
Ngasozathi kakwazi anti ngiyani kusimba umsebenzi akusuze kwenzekala ukuthi usimba ingayesayina deal elentegezi ngo-4 le manager u-minister of transport angayo ngaphandle kokuthi ngasokutshengisela ukuthi sokule state capture kumbe singathi state house capture ukuthi umkhwenyana uyakwanisa ukuyasayina i-deal nemanager airline engakwazi u-minister of transport. Kungenzakala kodwa yikho ngishithi mina ama-members of parliament e-ANDC ama-opposition ngahlale phansi kababe ngakube le-commission of inquiry ukuthi kanti kwenziwa njani i-deal elinjalo uJoram kumbe engakwazi kumbe abe engamanga kuphela lawo.
Siyabona ukuthi yona Malaysia ithi isiza misa uhlobo lwama Boeing 777 wona la asethengiselwe iZimbabwe. Ukubona njani wena khona?
Kanti thina indaba sithenga izikorokoro. Ungazulandelele imbelo yama airlines o Ethiopia Airlines o Kenya Airways wonke labana bathenga ama aeroplanes amacha ama 800 ama Boeing 800 straight from Minnesota. Kanti thina indaba sithenga izikorokoro because akwenzelwa isathenga ama aeroplanes ane China wa awuzange 70 bona sesilahlela iyithwa technological dumping akulunganga khona ukuthina gasilungisise i-business proposal yethu ethi sithenge indege ezintsha. Lokho kuthengisela izikorokoro imaleji awusincedi lutho ngoba akusoze kusikhiphe ehlipheni.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Amalwecaja e-Islamic State of Iraq and Syria asebhidlize isakhiwo sakudala esilodumo esibizwa ngokuthi yi-Grand al-Nuri Mosque edolobheni le-Mosul. Le yindawo lapho umkhokeli wamalwecaja la u-Abubakar al-Baghdadi ethula khona isinqumo sokuthatha umhlabathi we-Iraq le-Syria ngomnyaka ka-2014. Uheather Newet isikhulumele sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi lokhu kutshengisa ukuthi amalwecaja la asethwele nzima ngoba aselahlekelwe ngumhlabathi omningi abawuthathela ilizwe le-Iraq lele-Syria kusukela ngomnyaka ka-2014. Uthi elemelika lichothoza kakhulu isenzo lesi esitshengisa ukuthi amalecaja la kawahloniphi amasiko lenkolo yabantu be-Iraq. Uthi isakhiwo se-Grand al-Nuri Mosque esileminyaka phose eyinkulungwane sakhiwa ngabantu be-Iraq njalo besiveza sobala ukuthi inkolo lempilo kaZulu edolobheni le-Mosul ime njani. Uphinde wathi amalecaja la asebenzisa isakhiwo lesi ukuthi baqhube uhlelo lwabo lokudlengula abasifazana, ukubulala abantu abaningi, ukwenza abanye abantu ukuthi babe izigqili zabo, ukubulala abantwana njalo lokuthatha umhlabathi besebenzisa udlame. Unjungethi uthi ukubhidliza isakhiwo lesi akudeleli abantu bemusulu kuphela njengoba kutshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi bangabantu ababi abalenjongo yokutshabalalisa umhlaba wonke. Uthi amabutho elizwe le-Iraq esebenzelana lamanye amazwe asithathele amalwecaja la umhlabathi omningi kakhulu. Ilizwe leMelika libambisana lamanye amazwe lithi lizazama ngamandla wonke ukuthi libhidlize amalwecaja e-ISIS. IMelika ithi izimisele kakhulu ukuthi incede abantu be-Iraq.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Enkundleni yokukhulumisana eyabomakhala ekhukhwini eye-WhatsApp, silicelile balalele ukuthi lisithumele imibono yenu ngodaba lwezifundi zasekolleshini le-University of Zimbabwe esezixotshwe ezindlini ebezihlala kizo ngemva kokutshengisela kwazo zikhonona ngokukhuphula kwenhlawulo yezifundo. Owakuqala umlaleli igama lakhe nguNdumiso uthi ngokubona kwami uhulumende akabaphe ama-scholarship bethi bangaqeda sebesebenza abese-detractor emiholweni yabo. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguLovemore Kelvin yena othi uhulumende akufamelanga akhuphule imali uthi abantu bayithathe imali. Bona abantu ababo bafunda phecheya kwezilwandle behuquluza umnotho weZimbabwe yaze yaguqula ngamadolo abantu abalamali bangakhuphuli inhlawulo. UJoseph Moyo yena uthi lokhu ukutshengisela okwenzakalayo kusasekuncane kukhulu okuzayo. UKhumbulani ngiyabuya uthi uhulumeni ngeke khona ukubasiza ngabe ulendlela yokubasiza ebezayenza iplani bengaxotshwa. Iyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benu balaleli, siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama lapho umsakazi wethu uNtungameli Nkomo uzaphatha kabanzi udaba lolu. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hove.
Siyabonga Mike. Singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela.
Umkhuhlane wenkukhu obangelwa ligcikwane le-H5NA oqale eZimbabwe kumaviki ambalwa usudlule wangena kwele South Africa. Amabandla okholo esiKristu asesungule uhlelo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bavote. Igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.